Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kuseni mtuagazi ngolwesi ni mshaga 7 kumfumfu 2021 ikama nguntunga milinku mo nanzi ezihamba pambili umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo State of the Nation address namuhla.
Kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimoto akhwele kakhulu ipetroli lediesel.
Intengo yamafutha epetroli lediesel isikhwelile.
Nxa umuntu ephula umthetho awudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni. Ancha amapolisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abese donselwa phambi kwamthakandaba.
Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi kubhubhe oyedwa nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kwatholakala abafika phose ikhulu 99 belomkhuhlane lo. Luthi njalo abantu abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane bazinkulungwane phose ezilitshumi lambili 11,788. Abahlatshwe esibili bedlula inkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,257. Lokhu kutsho ukuthi inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala likhwelela yaphezu kwezigidi ezintathu 3,140,685. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebephezu kwezigidi ezimbili 2,358,223. Asebehlaselwe yilomkhuhlane bedlula inkulungwane ezilikhulu 131,434. Asebebhubhile bona sebesedlula inkulungwane ezine 4,630. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe oqakathekileyo State of the Nation address namuhla lapho azavula khona idale lephalamende. Umnangagwa ukhangelelwe ukuphatha indikimba ezitshiyeneyo ezigoqela udaba lomnotho welizwe wona oqhubeka usadalala kanye lodaba lomkhuhlane we-COVID-19. Uzahlela njalo umhlahlandlela ozalandelwa lidale lephalamende ngomnyaka ozayo. Intengo yamafutha ezimota isikhwelile njalo ngesikhathi intengo yempahla ebalulekileyo empilweni kaZulu kanye lokudla ilokhe ikhuphuka mahlayana ezitolo. Ilita eyodwa yedizili ikhwele ngamasensi emelika amane isuka ku-$1.34 isiya ku-$1.38. Ilita yepetulo yona ikhwele ngamasensi emelika amabili isuka ku-$1.38 isiya ku-$1.40. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ugatsha lwe-Zimstars lusithi imuli elabantu abayisithupha isidinga amadola emelika angamakhulu phose amahlanu $460 ngenyanga ukuze yenelise ukuphila kuhle. isiphatha amandla senhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association umnumzana efihlela Ncube uthi ukukhwela kwamafutha ezimota lokhu kuzabangela ukuqonga kwezinto zonke ezitolo
ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kunjengokukhwela kwentengo ye-electricity kuyakhweza izinto zonke ngokuba zonke zisuka kukhona lokho ungavele ubone sokukhwela i-diesel ukukhwela i-petrol ukukhwela ukukhwela kumbe i-electricity okulandelayo ukuthi kukhwela ijukela kukhwela impupho kukhwela isinkwa kukhwela zonke izinto kusebenza kanjalo ngokuba ukukhwela kwamafutha ezimota kukhweza ukwenza ibhizinisi kulo olebhizinisi ngakho ke labo abamabhizinisi badlulisela intengo ye-diesel intengo ye-petrol intengo ye-electricity lokunye kulabo abathengayo abathengi ama-consumers yingakho ke bakudlulisa lokho ngokukhweza intengo yezinto
Iziphi izinto ezibalulekileyo empilweni kaZulu ongathi zidula okwamagama kulezi nsuku kazi sathengeki
Izinto vele abantu abaphila ngazo zonke zinzima kakhulu okokuqala nje asikhumbule irent yona ngokwayo iyathengiswa phela indawo yokuhlala ngakho abantu ibathwele nzima ukubhadala lezo zimali ijukela liphezulu isinkwa siphezulu amaqanda aphezulu amagwili aphezulu impuphu phezulu konke nje abantu abaphila befanele bakusebenzise kuphezulu kabe nelisi abafuna ukugada izimoto kabe nelisi ukugada izimoto abaqhuma ngenyawo ngakho ke kulobu zibobukhulu kakhulu kayikho into efanele ukuthi abantu bayisebenzise usuku ngosuku etholakala lula zonke izinto zangikhona ziyadula kubangwa yilokho kubangwa ukuthi umkhono mawumanga kahle kubangwa ukuthi currency imali yeZimbabwe kayimanga kahle kubangwa ukuthi ipolitiki kayimanga kahle zona lezo zinto zizwe ezihlohla ukuthi ubone izinto zihlala zikhwela njalo nje zisiya phezulu
uhulumende yena kuyini ngamxwayisa khona phezu kodaba lokudula kwezinto
uhulumende kumele kunanzelele ukuthi izinto kazimanga kahle ngenxa yakhe okokuqala kakuvume khona lokho sile political crisis edalwa ukuthi abantu kabakuboni kahle ukuthi kuyiwa ngaphi ngaphansi kombuso okhona odalwa yi-corruption odalwa ukuthi ikhono bekayimanga kahle kusuka emuva lelo kuqhubeka isehlile ukudala imisebenzi sehlile ukwenza izinto ngendlela efaneleyo i-economy ngakho ke into yokuqala ukuthi kube lokuthula oqondileyo elizweni ngokuzwana ukuhlonipha imithetho ukuza kwenza ukuthi abantu bakwazi ukuvela ngaphandle bazohlanyela imali imali yethu ezima kumele ibe yimali ethembakalayo engasoze ivuke ikhwela isehla isenza zonke lezi zinto ukuze abantu bakwazi ukuzohlanyela izivalo kudale imisebenzi konke lokho kudinga ukuthi ipolitiki ime kahle ngokuba awungeke ipolitiki uyirike ngeke uyenze ngendlela oyifuna ngakhona ihamba ngemithetho yakhona ngakho kumele ulandele imithetho yakhona uyilungise ngendlela efaneleyo ukulungisa i-economy weZimbabwe kuzamele kulungiswa ipolitiki kuqala kuza hamba kanjalo politiki kuqala kube sokusiza i-economy izinto zonke sezilunga
umnumzana efihlela Ncube ngoyinhlanganiso emela abathengi iNational Consumer Rights Association Siqhume njalo usomabhizimusi umnumzana Edwin Ndlovu ukuze sizwe imbono yakhe
kuyadanisa kakhulu sekubona kusenzakala ukuthi amafutha ezimota akhwele kakhulu ipetrol lediesel kukhwele kokuthi abantu kawasenelisi ukuthi bakuthenge njalo kukhwela futhi nala amafutha kahulumende engekho kumbe sithi la ama-RTGS eZimbabwean dollar engekho amafutha akhona yilawa thengwa nge-foreign currency US dollar kubama randi kuyinto edanisa kakhulu sibona kusenzakala ukuthi akhwele ngaleyo ndlela akhwele ngayo amafutha
manje ngokubona kwakho ukukhwezwa kwamafutha lokho akusoze naku bangele ukukhwela kwempahla lokudla ezitolo
ukukhwezwa kwe-fuel kukhweza into yonke kutsho ukuthi ke amahambelo singathi transport ngesilungu izakhwela bese sithi impahla ezitolo ukudla ama-groceries izigqoko yonke into nje ezakhwela ngoba izinto eziphalwayo phela ziyatransportwa zisuka lapho ezifika khona ukuze zifike ezitolo lezinye ezitolo eziduze labantu ke izinto eziphalwayo utshengisela ukuthi ke sizavuka kusasa sibona ke intengo yempahla zonke ke sezikhwelile okuyinto enzima kakhulu ebantwini ngoba esingathi thina ngama-salaries abo ke imiholo yabantu ihlala iphansi yona kayikhweli kodwa ke kuyabe kukhwela ke impahla abazithengayo kuphinde kukhweleke lamafutha ke kubi kakhulu esikubona kusenzakala ngohulumende kamnankagala ukhanyakala ndaba labantu unguhulumende wokuthi anothise bona abavele sebenothile baqhubeke benothi besiya phambili kodwa ke abahluphekayo bahlupheke njalo kakhulu besiya phambili
athengwa ngemali yemelika na kuphela US dollar kumbe bakhona abathatha i-RTGS lamabond
ukuthi akhona amafutha athengiswa nge-RTGS lizaba nje kuyakhulunywa kodwa ke awusoze wathole lawo mafutha uzalayina usalayinile ufole usafola kodwa ke kabi khona kabuyi amafutha avele etholakala nje loba isikhathi bani loba kunini lawa athengiswa ke nge-foreign currency imali yangaphandle ke-US dollar kumbe amaranzi leyo ke yatholakala so implication ke yokukhweza kamafutha ke nguhulumende kamnankagwa amafutha angekhoyo yikuthi labo ke abathengisa i-foreign currency abawoda direct phandle kwelizwe eMozambique le-South Africa labo bayalandela bavale igephu labo bakhweze lanxa kungela ndingeko ukuthi bakhweze ngoba bebona uhulumende enguyokhwezileyo kuyinto ke esuka isilimaza ke uzulu uzulu abesethwala nzima kodwa ke hhayi abantwana bezimbabwe amandla asezandleni zabo amandla akibo ukuthi barejiste njengoba kurejista kanje xa ufika kwesikhathi sokhetho bahambe beyikhetha batsho ukuthi bakhetha ukuthi bahlale bedurela izinto elizweni bephila nzima na kumbe bakhethe ke impilo engcono impilo entsha ezakuya lohulumende yabo emutsha kukibo ke abantwana bezimbabwe kukithi ke njengezizalwane zezimbabwe ukuthi sekuqondise khona lokho esikubona kusonakala elizweni
umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekobulawayo Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe kuthange lethule amagama abantu abangamashumi phose amahlanu 47 elithi abasavunyelwa ukwamukela kumbe ukuthumeza imali enkundleni zabomakhalekhukhwini ngoba besephula umthetho. Kumaviki asanda kwedlula ibhanga leli letho lenjalo amagama abantu abangamashumi amathathu lisithi benza okufanayo. Sixoxelo nobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo.
Nxa umuntu ephula umthetho akudingakali ukuthi ke abe sephuma ephepheni hantsha amapholisa amgijimela nje umuntu lo amnike icala abe sedonselwa phambi kwamthakandaba yikwesikwaziyo lokhu ukuthi abantu bazababe lokhu bapublicize emaphepheni kuma press statement injo ngoyangkhona ayicaci ukuthi kuqondweni ngabe bhanga into esiyibonayo kubi okumangalisayo ukuthi abantu bebe lokhu bethengisela abantu izimali ngokuthi kuyabulala umnotho welizwe kodwa lawo abe bhanga elikhulu ke lelizwe abasitsheli iqiniso ngalokhu abazama ukukwenza
kodwa njengoba amagama abantu laba echaywa emphakathini ingeke kubangele yini ukuthi abanye besabe ukutshintsha imali ingaphandle komthetho
akusoze kusincede siyabe lokho sibona ke amabizo ukuthi kulabantu abaphambanisayo zomnotho kulabantu abathengisayo akusoze kusincede ngalutho lokho okufanele sikwenze ukuthi sivumele imali yangaphakathi kwelizwe ukuthi compete le mali yangaphandle i-market yeza kutsho ukuthi ibizela okungakanani singazama ukuthi siyayifixa thina yithi esizayilungiselela akusoze kusincede siyasoze sibabophe abantu sibaqede sisoze njalo sikwanise kubafaka ema-newspaperni sibaqede kuyavumbuluka abanye njalo kumbe banabo bazatshintsha lezo namba bezilahle sibone sebeqalisile futhi ukutshintsha izimali lokhu akusoze kuphele ngokuba khipha emaphepheni ayisiyo isolution ebakhona abebhanga elikhulu eliphakathi kwelizwe kumbe singaluhulumende bayakwazi okufanele kwenzekale ikuthi kabavumelani lakho ngendaba yokuthi phela bafuna ukuba lesandla sokuprinta imali umtshina ke ogaya imali kufanele ube uqhubekela phambili nxa kuyikuthi sebefuna imali yikho nje besalela ke kundaba naleyo ke yokuthi babe lokhe befixa ke i-exchange rate phakathi kwemali yangaphandle kwelizwe le mali esiyisebenzisayo eZimbabwe ayisikho okuzaqeda uduwo esilalo
umnumzana Jafet Moyo ngonobhala jikelele we-ZCTU Seli kubonile na ukusemaphephandabeni iphephandaba leHerald lithi kulowesilisa umnumzana Farai Chitaku omiswe enkantolo izolo esetheswa icala lokutshontshela indodana kamongameli yemasoni Mnangagwa umnumzana Sakile Mnangagwa imali engange 67,000 US dollars inkundla yeNew Zimbabwe ithi ugatsha lweNational Biotechnology Authority lwethule umuthi wokwelapha umkhuhlane wokukhwehlela olungiswe kusetshenziswa izihlahla zeZimbabwe izolo sokuyisikhathi sembiko yenu
ngiyalibingelela basakazi be-studio 7 wonke ontungamini Nkomo nakonke nabalaleli mina ngithi bantu basezindebeleni ake liyekele i-tribalism yekelani nje ukuthi eyamashona this amashona that amashona enzini ngoba abantu abadla besuthi ayilawo Mnangagwa labongaoli abezanu p f yekelani i-tribalism ukuthi eyamashona asenzele lokhu ye-MDC alliance ihlulekile ihluleke kuphi ngoba uchamisa akakaze aphathe ilizwe kuzothi uhluleke kanjani uchamisa ngoba akakaze aliphathe ilizwe leli izanu p f yiyo ehlulekileyo yona le mfakazi yenu leyi makuyikuthi vele nje izokhona ukukhipha izanu p f nathi sinje sizoyivothela ngapha emashoneni singamashona singelalela le-studio 7 ndebele every time hlalithi eyamashona lokhu amashona lokhu amashona enzeni abantu abadla besuthi ayila abantu bezanu p f abazilela imali yelizwe sonke siyahlupheka la ihlala khona kula zibhedlela kula ini malani nathi eyamashona amashona thina sifuna iphathi ezosikhiphela izanu p f isikhiphele nje izanu p f noma yonale mthokazi makuyikuthi ingakhona ukukhipha izanu p f singakhona ukuthi siyivothele nayo i-MDC alliance makuyikuthi iyakhona ukukhipha izanu p f siyayivothela lokho kwabomonzola vele ngokwezanu p f vele kuyazwakala ngoba akula opposition elwa le yini opposition umonzola nawo makhuphe ngamazanu p f nasifuna iphathi ezosikhiphela izanu p f umthakazi ne-MDC alliance makuyikuthi zizokhipha izanu p f sizozivothela yekelani tribalism nina abantu besindebeleni mina ngimshona ngimshona ngapha emperengwa siyalalela le-studio 7 yekelani i-tribalism Mnangagwa labogawule yibo abadla besuthu yibo abantu bezanu okumele bephume nothi ukuthi nithi amashona amashona vele ilizwe angeke liqunywe nje loko nje lisichithele isikhathi
sibingele sibingele ku-studio 7 nanithemba ukuthi Snotyamle izavalwa. Bakithi abana sibe problem umthwakazi abana. Umthwakazi mina angifuni ukuthi mangiqede ukukhuluma umuntu ethi hayi amuzwa ukuba usabona eMpumalanga. Umthwakazi idirection yakhe ayikho right kahle. Babuya bele inhliziyo kakhulu eyinye engayitholi kuhle ukuthi bona uma bekhuluma lapha emsakeni nabaphathi bakhona bathi amaNdebele amanye. Lokhuyana angiboni ukuthi uzaba sundown loyana. Uma uzaphatha ilizwe, ufuna ukuphatha ilizwe lemhlobo yabantu wonke, awukhethi mhlobo ukuze ube nama-supporters, ube nevoti eliningi. Awukhethi mhlobo ngoba nje suka lapha bakhona amashoni alunge kakhulu ngayakha la eZimbabwe. Kodwa uma uzabayithusa vele ubavayele phandle ukuthi wena ufuna amaNdebele, wathi wathi, hhalo kakukhusa indawo loyana. So angazi ukuthi i-strategy abahamba ngaso yisiphi, kodwa uma ukhangele umuntu ohluza kakhulu izinkulumo bezikhulu babaphathi lapho uyahluza ukuthi nje they are going nowhere.
Sanibonani basithakazi senibingelela abingelela ufiselane kumadlambuza ngithanda ukumamela indaba yase-Stanley Park kwakhiwa kliniki ukubalwa ukuthi ngiyokufakaza kuyikhansela ukuthi abantu abayathi kliniki iyabathola ikuthenda nabantu abayakhaya abaklinayo nabathengelayo babuya eyarane. Manje nginombuzo ukuthi njengokuba izakhamizi zasebulawayo kumbe zasekhathabhaki zingabenefiti kwi-development eyabe isakhiwa ngokokuthi bathole imisebenzi uma kusakhiwa khona lapho kumbe uma kwenza i-project kitholakala ukuqasha abantu abangasibo bakuleyo ndawo. Abantu okuyibona kumele bacontribute kumasipala ngokukhokha amarenti into izinsiza zamanzi nekhesi nokuthi nje bathenge etawuni khona lapho ngoba uma besebenza abantu base-Country Park bayakwazi ukuthi abe nemali ukuthi umakhelwane uma enesiphaza ahambe ayithenga kusona ismouse uma uhulumende provider ngamanzi ekwazi ukuwabhatale. Manje uma bengitsho lawo mathuba omsebenzi i-government enjani ehluleka ukuyiphawa abantu basendaweni ukuze bebe nemisebenzi ngekwazi ukuba nemali yokubhatala izinsiza zikahulumende njengoba abedeksha labo bantu.
Sawubona sawubona bantu ba Studio 7 njani, siyabonga uzinyuze ezileqiniso, siyabonga. Ye lapho madoda zamani sibheke iqembeli 1 singalwisani madoda, singaqabani sodwa singalwisani madoda, MDC Mthwakazi singalwisani madoda, lapha silwa leqembeli 1 asekele lokho esiqabana madoda, sibhekeni phambili iqembeli 1 lifanele silikhiphe. Asizameni bantu bakamthakwazi madoda, singaqabani labo MDC singaqabani, iqembeli silwa layo izana, asizameni sikhiphe izana madoda, asizameni sikhiphe izana mafowethu, sithole ukushaya ngumoya, sithole ukuphumula, ngathi asithathandi ibe ke sigcwele emazweni madoda. Kristi abona kuyenzeka inkosi uma ingasikhokhela yonke into ihambe kahle, uvote izani liphume sibuye ekhaya. Okuningi siza kubona madoda uma izani siphumile, okwamanje singaxabanisa lokho.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawo emlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi inhlanganiso yeWorld Food Program isiveze ukukhathazeka okukhulu ngendlala esibhahile kwele Afghanistan. Umsakazo munye uthi njalo inhlanganiso yeWorld Health Organization isixwayise amazwe asemhlubulweni weSub-Saharan Africa ukuthi asebenzise ijekiseni ebizwa ngokuthi Mosquirix ukwelapha abantwana abahlaselwe ngumkhuhlane woqhuqho imalaria. Singene kudaba lwemelika. unobhala obona ngezomvikela umnumzana Lloyd Austin osexwayise ukuthi ukuvikeleka kwaleli lizwe kuzaba sengozini enkulu nxa idale lephalamende elekhongress lingehluleka ukuvumela uhulumende ukuthi eqhubeke eboleka imali ukuze ahlawulele indleko zakhe okuthiwa yikukhweza i-debt ceiling ngesiNgisi. Kumbiko wethu leizolo umnumzana Austin uthe nxa uhulumende engasaphiwanga imvumo yokuboleka imali ilizwe kalisoze lifikeleke kuhle kanti njalo lokhu kuzalimaza amasotsha emelika kanye lemuli zawo ngoba kasoze athole iholo. Abebandla eliphikisayo elama-Republicans yibo abavimba idale le-Congress ukuthi livumele uhulumende ukuboleka imali okuyinto ehlala isenziwa nje minyaka yonke leli bandla libambanele libusayo elama-Democrats. Umongameli Joe Biden laye uthi iCongress kumele ivumelane kungakafiki mhlaka 18 kulinyanga lapho iMelika ezaphelelwa khona imali yehluleke ukuhlawula izikwelete zayo okwakuqala embalini yelizwe nxa amaRepublicans engaqhubeka eqinise amakhanda. Sixoxele ohlaziya ezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
Umnumzana Austin into akhuluma ngayo ilakho ukuthi ngesilungu singathi ibe le impact endabeni ze defense le state security. Njengoba nayikubekile ukuthi ziningi inhlanganiso abasebenzelana lazo ezomhlaba umhlaba unje jikelele bayasebenzelana lawo. Izibalazo futhi inhlanganiso khona apho kwele Melika abasebenzisana lazo ama contractors ngisho layo i security i state security yabo. Zonke lezi kabe sokusitsha ukuthi sokuzahlulekwa ukuthi zibhadale ngokuhlawulwe ngokuqondileyo. Ngezinye indlela kutsho ukuthi sokuzayekethiseka nxa sokubuya kweze state security. Kube sokubuya indlela amanye amazwe awe umhlaba wonke nje lo unje jikelele oyabo sukhangela ngayo ilizwe leMelika. IMelika iyakufisa phela ukuthi iqhubeke ikhangelwa njengelizwe elilesizotha, ilizwe eliyilona elikhokhelayo phela kwamanye amazwe. Ma sokufika kuzibanga zokuthi isisehluleke ukuthi leke ubhadala izikwelede ngezinye indlela kutshengisela ukuthi ngesilungu kuthiwa i-reputation. Kuyayibhidliza i-reputation okuyinto kwangkhona. Isenzo esinjalo siyayibhidliza i-reputation. Singayibhidliza kubuye kukhangeleke lokuthi kwezepolitiki indlela abaye beziphatha ngayo, besima ngayo, bekhangelwa ngayo iyasuka iguquke njalo. Kube sokubuya kweze-security, zona i-security umvikela welizwe. Uyabe usuthe wehla ngoba nxa besehluleka ukubhadala izikwelede kutsho ukuthi bazehluleka ukuthola animales.
Ubona ama-Republicans egcina evuma yini ukuvumela uhulumende ukuthi aboleke imali kumbe sizabona esala kokuphela kusiba lengxabangxoza?
Eminyakeni edluleyo bekusenzeka ukuthi behluleke ukubona ngesolinye ama-Democrats lama-Republicans entweni eziningi kakhulu, ikakhulu zona izinto eziletha eziqondane lezimali. Kodwa kuye ngokuya kwesikhathi baze baye bavumelane bagcine sebebona ngesolinye ngoba okubehlukanisayo singakhangela eqinisweni ngokwendaba zombangazwe i-politics. Kodwa okusalayo okubahlanganisayo ukuthi bonke bayakwazi ukuthi bakhalela ukuthi babe leMelika eqondileyo ehloniphekayo elesizotha eyilizwe okuphileka khona. Lanxa bengaze bebe le ndlela abehlukana ngayo ngokombono kwezombusazwe, okusalayo ukuthi kusasa bavuka bengama-Americans. Ngibona kuyikho okungabenza kusasa bavuke bevumelene. Bazavumelana ngokuya kwesikhathi. Uhlupho ukuthi basuka bavumele ukuthi ezombangazwe zihambe phambili kugcine kungasela esingathi ngesilungu yi-principle entweni abaye bezama ukuyenza ngisho lalapho abathe baba lomahluko khona kwezombono. Yikho khonapho okule nkinga khona. Kodwa okusalayo ukuthi bayakwazi bangama-Americans balomlando ukuthi babone ukuthi uzulu wonke jikelele weMelika uyathola usizo. Ngalokho ngibona ngani kokuzabenza bahlangane.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula umbiko wakhe obalulekileyo o-State of the Nation Address namuhla. Intengo yamafutha epetulo ledizili isikhwelile. Lokhu kubikwa kulakho ukubangela ukukhuphuka kwentengo yezinto ezitshiyeneyo ezitolo. Inhlanganiso yeZCTU ithi ukuvezwa kwamagama abantu ababikwa betshintsha imali ngaphandle komthetho akusizi ngalutho. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.